utshengisa mhlophe ukuthi usikhala sebemenza njengesihlatshelo esokuthi abantu babone kuye ukuthi izanu PF ingakuqamba kuzafelejele. Sebesebenzisa usikhala ukwethusela abantu bonke abafuna ukukhuluma izinto ezihluphayo lokumela abantu abangalamandla. Kambe uma kulamapholisa ethi sebezavumbulula leli cala after 10 months yenevalelwe, sibona ngani icala leli ngelokubaza, bayazibazela kusenzakala ukuthi bamgcobe ebe yinto enyanyisayo ukukhuluma ngayo. Usikhala ufela ukuba ngumuntu olesibindi omela abantu abangalamandla njengemuli ka-More Blessing Ali lo wabulawa ngabanye abantu abaziwayo abavela kuZANU-PF.
Kulabanye abasola ibandla lenu abathi lilahlele usikhala iganga ngoba ngokusho kwabo akulalutho elilwenzayo njenge-CCC ukufa kumfutho kuhulumende ukuthi akhululwe.
Siyezwa bayakhanda amanye amacebo okuthi thina abebandla le-CCC sokukhanya ngani sesimhlanzile usikhala. Kambe ngubani i-victim, ngubani i-perpetrator? Sebengaphinda behlukuluze thina esikhalela usikhala, kanti umuntu obophi usikhala bamazi na? Silamakhiye yini emajele ukuthi singafika simhluthule simthathe? Kumbe sebesesaba ukusola umuntu olamajeli osebenzisa omejasi lamajaji ukuthi bengakhululi usikhala? Bangaka abantu abazitshontsha imali, ababulala abantu, abaphandle abaphiwa i-bail. I-bail is a constitutional right ngoba uyabunga umsulwa uzazi ubotshwe ejele suthonisiwe i-competent court. Akusimangalisi abantu vele bafuna ukuhlala besola, khathesi sebesola umthungameli we-CCC. Kukangaki umthungameli we-CCC ezama ukuthi usikhala kakhutshwe, waze wabhalela izincwadi uMnangagwa.